Isahluko 34. UJesu khetha abapostoli abangu 12. UMarko 3 verse 13 kusiya ku 19, lo Luka 6 verse 12 kusiya ku 16. Okusesihlokweni lesi. Abapostoli abangu 12. Sekungaba ngumnyaka lezinyanga eziyisithupha uJohane umbhaphathizi eveze ukuthi uJesu yimvana kaNkulunkulu. UJesu wathi eqalisa inkonzo yakhe, amadoda amaningi athembekileyo aba ngabafundi bakhe. Ngokwesibonelo uAndrea, lo Simon uPetro, lo Johane, mhlawumbe lo Jakobe umfowabo kaJohane, lo Philip, lo Bartolomeu obizwa langokuthi nguNathaniyeli. Ngokuya kwesikhathi, abanye abaningi bamlandela uKristu. Khathesi uJesu selungile ukukhetha abapostoli bakhe. Yibo azabe senza labo izinto eziningi njalo uzabafundisa ukwenza imisebenzi eqakathekileyo. Kodwa engakabakhethi uqonda entabeni, mhlawumbe eseduze lolwandle lwaseGalile eduze laseCapernaum. Ufika thandaza ubusuku bonke njalo kumele ukuthi ucela ukuthi uNkulunkulu ambusise futhi amncedise ukukhetha kuhle. Ngelanga elilandelayo ubiza abafundi bakhe abesekhetha abangu-12 ukuthi babe ngabapostoli. UJesu khetha abafundi abayisithupha okukhulunywe ngabe kuqaliseni, kanye lo Mateyu lo uJesu ambiza esehofisini yokubhadalisa imithelo. Abanye abahlanu abakhethwayo nguJudas obizwa la ngokuthi nguThadewu lokuthi yindodana kaJakobe, lo Simon umKhanani, lo Thomas, lo Jakobe indodana kaAlfewu kanye lo Judas Iscariot. ULuka 6 verse 16. Abangu-12 laba bebehamba lo Jesu futhi usebazi kuhle. Abaningi bakhona bayizihlobo zakhe. UJakobe loJohane labo bayizihlobo zakhe njalo kukhanya ngabafowabo bakaJesu. Kanti njalo nxa kuliqiniso okukhulunywa ngabanye mayelana lokuthi u-Alfewu wayengumfowabo kaJosefa, uyise kaJesu, kutsho ukuthi indodana ka-Alfewu umpostoli uJakobe yayingumfowabo kaJesu. UJesu yena akumhluphi ukukhumbula amabizo abapostoli bakhe. Wena uyenelisa yini ukuwabamba ngekhanda? Okunye okungakunceda ukuthi ungawakhohlwa yikukhumbula ukuthi kulababili ababizwa ngokuthi ngoSimon, kube lababili ababizwa ngokuthi ngoJakobe, njalo kube lababili ababizwa ngokuthi ngoJudas. USimon Petro lomfowabo kuthiwa nguAndrea, futhi uJakobe indodana kaZebhedi yena lomfowabo kuthiwa nguJohane. Lokhu kungakunceda ukuthi ukhumbule amabizo abapostoli abayisitshiyagalombili. Abanye abane nguMateyu owayengumthelisi, lo Thomas owathandabuzayo, lo Nathaniel owabizwa engaphansi kwesihlahla kanye lo Philip umngane kaNathaniel. Abapostoli abangu-11 bavela eGalile lapho kuvela khona uJesu. UNathaniel uvela eKhana. UPhilip loPetro loAndrea bona bavela eBethsaida. Ngokuhamba kwesikhathi uPetro loAndrea bathuthela eCapernaum njalo kukhanya yikho kwakuhlala khona uMateyu. UJakobe loJohane bona bangabe behlala eCapernaum kumbe eduze kwayo futhi babe lebhizimusi yokugola inhlanzi. Kukhanya uJudas Iscariot owagcina ethengisa uJesu nguye yedwa umpostoli ovela eJudiya. Imibuzo. Kuyini uJesu akwenzayo ngemva kokuthandaza ubusuku bonke? Ngobani abapostoli bakaJesu? Njalo kuyini okungakunceda ukuthi ungawakhohlwa amabizo abo?